Engikunanzelelayo ngamazwe la athuthukileyo sikhangela oBrithani laboMelika, i-foreign policy yabo igxile kakhulu kulungele loluntu. Lanxa singathi thina kulama-Republicans, kulama-Democrats e-America, nxa bekhangela ke nge-policy yabo yamanye amazwe, bakhangela kakhulu ilungele loluntu. Yikho ke lanxa engabuyela uTrump kumbe kungene uBiden, angiboni kusiba lotshintsho olukhulu. I-foreign policy yabo i-influenswa kakhulu yikhona lokho thina esiza kwenza singamaZimbabwe. Nxa uhulumende kaMnangagwa engaba lotshintsho atshintsha ahloniphe ilungelo loluntu, sizabona ke kusiba lotshintsho ke ilizwe leZimbabwe lincediseka ke lincediswa ilizwe leMelika, kungakhathalekile ukuthi kungena bani.
Asithi thina kunqobe umnumzana Joe Biden, ubona kungaba lomehluko na?
Amazwe ke nalathuthukileyo afani lathi e-Afrika ukuthi ke kulalokho okuthiwa kwelama-liberation movements ukuthi babe besekelana lanxa omunye phambanisa yona baqhubeke bemncedisa ngenxa yokuthi-ke bathi-ke uyi-liberation movement-ke. Kwamazwe athuthukileyo kakukho khona lokho. Ilungelo loluntu yilo elihamba phambili, yikho abakukhangelayo, yikho esingathi ngesilungu influencer-ke i-foreign policy yabo. Yikho-ke kukithi thina njengamaZimbabwe ukuthi sitshintshe ukwenza, sizikhiphe thina ama-sanctions, sihloniphe abantu, sihloniphe ulungelo loluntu. I-judiciary yenelisa ukuthi zisebenzele kuhle-ke, uhulumente engangeneli. Singazenza zonezo zinto eziqondileyo, sizabona-ke sincediseka kungakhathalekile-ke ukuthi kuyine bani. Yikho-ke ngamafutshane ngithi hhayi, loba kuzawina uTrump kumbe uBiden, kakutshintshi i-foreign policy-ke yelizwe-ke leMelika likhangele leZimbabwe. ELeZimbabwe yilo kumele lenze kube lo tshintsho ukuthi-ke lihlonipheke, lihlonitshwe-ke ngamazwe aphesheya.